Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 29 kumpalakazi 2018 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela basola umphathintambo wezempilakahle ngokutshela osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Selengxoxo lengcwethi kwezokulima.
So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela.
Izakhamizi emaphandleni zithi lonyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika komnotho, njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwince izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula.
Nawo dawu zithinta khona izwisi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngawelizanu vele kuzawomaso lonyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli izanu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Odokotela basola umphathintambo wezempilakahle besithi bona utshele osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga Amanga. Izolo umnumzana Chiwenga uthe odokotela abafundela umsebenzi kuzamele bafakelwe umthetho wokuthi bengakhalali umsebenzi ngoba bengasozisebenzi zikahulumende. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi la ngamanga avela kumphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo. Izulu selize laqala ukuna izigabeni zelizwe eziningi. Kwezinye izigaba kubikwa leli zulu lichiye umonakalo omkhulu kakhulu ngoba libuye lomoya kwakhukhulwa izindlu eManicaland eChipinge. Izulu leli liza vele sokonakele kwezinye izigaba zelizwe ezifana laseMatabeleland South lapho izifuyo esezicube zafa. Kwezinye izigaba ngokuchisa kade kukhona izilimo kade zihlanyelwe sezichile. Silengxoxo lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo othi abalimi kumele bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa.
Into engayitsho Chris ukuthi kusukusela izolo ebusuku hayi kuke kwaba ngconywana ngoba izulu beliloke lisina lanamhla emini like laphinda lana futhi. Kodwa nxa sithi siyakhangela ngaphambilini hayi umumo wakhona ubungamuhlanga. Nxa sokuhlangene ukutshisa lokusweleka kwezulu ngikhuluma nginje thina sesilahlekelwe izinkomo ezimbalwa namathole zisehluleka nje ukuthi azirecove ngendaba yesimo esisemadleleni kathesi.
Manje nxa sikhangele umumo wona lo uyatshengisa na ukubana kuza kuba le ndlala kumbe sizabona lisini izulu abantu bathole?
Chris, nxa sithi siyalandela lokho esikutshelwa yizangoma zezulu zona zithi hayi izulu lalonyaka vele belizasilela up to uDisemba, kodwa nxa bethi bakhangela babona ngani ekupheleni kaJanuwari, February lo March izulu lizaba khona. Kodwa nxa sithi yakhangela for laba balamabele izulu elina ngalolo hlobo luzasifaka enkingeni kakhulu ngoba lifika ngesikhathi esithi isizini sisiyaphela. So thina isixwayiso esisinika abalimi kakhulu laba abalima into ezifana lomumbu lamabele ukuthi bahlanyele inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa ngoba amanzi azasilela. Then kulabo abafuyayo isixwayiso ukuthi abantu abangena esibayeni bananzelele ikakhulu inkomo either ezimithiyo kumbe esezizele, bamake sure ukuthi yizona ezithola usizo olukhulu kakhulu ukuthi zithole even ifeed yokwengeza ngoba utshani lapha egangeni akukahlumisisi ukuthi bungenele inkomo ezikhona. Lalaba abasemasimini indawo eziningi abantu ngikhona behlanyela bangahlanyeli inhlanyelo ezafuna isikhathi eside ukuvuna.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMatabeleland South.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampaba fobembula.
Kwenze maphandleni lamhlanje izakhamizi emaphandleni zithi lo nyaka bezithwele amagabha avuzayo kulandela ukubhidlika kwezomnotho njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi akhwinqe izidwaba ukuze ziphile ngcono ngomnyaka esesiwusungula kumalanga amalutshwana alandelayo.
Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo. Zethi lokhu kudalwe kuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lonyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwendunamathe umnumzana Brighton Are ududuba ababhekane lalo kwamanje lwaqala ngemva kokhetho olugutshwe ngontulikazi.
Mina kodwa azithi into yakhona enzwisi ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingaweli izanu vele kuzawomasolo nyaka. But abantu bakhetha bona ukuthi babisele izanu basibisele edukweni olufana nalolo ukuthi ngikunanzelele ukuthi asila ma-court lapha eZimbabwe, asila ma-police, thina asimelayo thina abantu, konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
Umnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanise ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha le mfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hhayi lo ngubona ube nzima unzima kakhulu sibili.
Esinye isakhamuzi unkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hhayi sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe ngoba lesi simo esikiso sibuhlungu kakhulu njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana ukuthi sibapheni, izinto kazithengeki. Hhayi kuyasinzimela kakhulu lo.
Umnumzana Dennis Moore uthi lo nyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho kodwa lokhu bethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangelela ukuthi maybe izinto encane zingatshintsha zibe ngcono kodwa ngendlela osuke yona kathesi hhayi kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola kula nto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitola bukho.
Unkosazana Media Sithole Estezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanele sibadingela ama uniform ngoba khathesi inxa ulomntwana oya ku form 1 njengami ngilayo. Sokuthi ngiqalise uniform lesicathu ukuthi ngiza kususa ngusuka ngaphi inkusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo kodwa eshop umuntu uzafuna icash angilayo.
Inenge emaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo okuphiwa osuka kokhulumende. Njalo nkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Akunzima sibili kulelanga elikhulu kakhulu. Kulendlala size sincedwe yibonaba abamawulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele. Basinikeze ukuthi izingadi zikhona sizuzwe kokuthelela ukuthi sithelele sizuze ukuphila ngoba sikhuluma ngenzenje sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje inengi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Inengi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo ama school fees wona sekonga okumangalisayo. Udezinye isikolo sezifuna imbadalo ngedola lemelika. Intengo yesibhoko zesikolo ama-uniform layo ikhuphukile okumangalisayo osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe esithi uzulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Isaac Ncube. Ngilifisela umnyaka omutsha olithukela.
Lamlela nampa bafuke mbula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafuke mbula.
Gukama.
Lamlela.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo balaleli kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Ukwakuqala mnumzana ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi kuyini oza kukhumbula ngomnyaka wonalo esesiwugqiba kuvikezayo?
Umnyaka sizawukhumbula njengomnyaka owasinika amathemba okukhulu kakhulu ukukhangelela entweni ezinhle esasizitshele ukuthi sezisiza kungakayenzi ukhetho lweZimbabwe. Abantu bajabula ukukhumbula ku-1980 ilizwe selikhethwe abantu bezitshela ukuthi nakho kumnandi sokuqalwe izinto ezintsha sonke imitsha sijabule kakhulu. Kodwa kugcine kwenzakele ukuthi konke lokhu kwagcina kufanana lebhaluni yomntwana obelokhu eyidlalisa igcwele umoya kwase kufika nje utshani bayidubula yaphongukhapha yakuphela abafabonke wasele ngaphethe lutho umntwana.
Manje sesikhangela lona ukhetho, ungathini ngalo ukhetho lolo lwedluleyo ikakhulu sibona ukubana impumela yakhona yagcina isingehanjiswa emthethwandaba?
Impumela yokhetho yiyo I think ongathatha inthi yampela yobuhlungu babantu beZimbabwe ethini khona babekhangelela ukuthi kumele lolu khetho kunabantu abasabili abantu beZimbabwe jikelele bese sifana laba abezane p f abeZimbabwe jikelele abantu umuntu nje wonke ngobuntu bakhe babezela ukuthi hawu sokufika ithuba lokuthi manje sizikhele esiyifunayo. Abezane p f abezela ukuthi sokufika ithuba lokuthi izenze thina sibe semthethweni okungathi ngesilungu ngirambe to lethithi marriage themselves. Kodwa-ke abawizane okubuhlungu ukuthi la ubewinilelwe njalo if kuyukuthi umuntu olandela into zemidia lezo ze-cyberspace you would have seen uthi wenga umsekeli kahulumende eginqa esenzela imibuzo into thing that has happened is that it's difficult for everyone. It's difficult now for them bona abantshontsha umbuso and it's also for the difficult for the general populace of Zimbabwe. So in the matter, it may be for everyone. I don't think we are not going to be able to do it. So we are going to be able to do it. So we are going to be able to So we are in a very difficult situation. And in terms of the Supreme Womyaga, Labo Ava, Lokuba Kangaluza Gulunga, whichever whether we are Tanda, Zakumbuya Tetela, Umbianzan, Ufisa Utumyaga, Oland, Lalo, Ukadiso, Uambula, Loko Uza, and Utumumum to Angene Tabler.
Manjang Ugubona Wako, Kuza Hambanja, Nimyaga on a law, SSU Kala law, Uza Pela, Gonge, Loko Kufana, Kumbeguza, Balobubelo.
I'm so angry. I don't know. I was in the Zimbabwe.
I'm going to go to the hospital. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikaStandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxalo nkosazana Magodonga Mahlangu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sicubungula obekuhlupha kuwona lo umnyaka esesiwugqiba. Sicubungula lokuthi kambe umnyaka ozayo usiphatheleni.
But we took about one running with it.
umama bebetha into ama-asdadi ke emapholiseni so yinkinga esifuna ukuthi sibhekane la yina lokuthi amapholisa wona umlando wawo ukuhlonipha isisekelo according to section 219 akhona ukuthi bevunywa besetshenziswa izikolo besanisa abazali ama-asdadi ngoba khona into kuyahlukumeza abazali kuyahlukumeza abantwana ukuthi umzali usekhaya esesayinisa i-asdadi ukuthi uzafatala nyambi isikole so siyakuthakazelela kakhulukazi ukuthi wona uhulumente usethe insimbi yamahhala kodwa sifuna akubhekhe up neplani financing because of course asethe ukuthi imfundo yezimbabwe iwe iye phansi they are both accountable using the 4-8 like I said before.
Sesikhangela ke umnyaka ozayo
ya kukhanya kukubi kakhulukazi kodwa thina njengabantu kumele size amalungelo ethu kube kuphusha ngoba kulohulumente the fact kulohulumente okhona kumele akubone imizamo kumbe yakhe idima ekhala kumakhelwane kumbeyenzani asiwazi thina esikwaziyo ukuthi sifuna ukufezelwa ama-rights ethu njengohulumente khona and we are going to use the constitution ukuthi sithole lokho esifunayo ukuthi ake sinike esifithi into ezenzayo kumele into kuqhubeke ifithi menze ukuthi bakhathe kona ebudget yabo khona ngale abasikholisa yona kumele kuwe njalo sizabona ukuthi bayenzani kumele babe strategic basatha mpeni ngoba thina izindingeko zethu sizaqhubeka sizidinga
sikhuluma nje ukuyini elikubonayo edolobheni lakobulawayo abesifazane abantwana badlala njani ikhefu lekhisimusi
hayi thina vele ikhefu lekhisimusi eqinisweni esibilini sikhambele ema-church satsho nema-church isihlabela endlini ubusi akulamanzi amanzi siyakuthiwa ngama-bowsers sithi khanze bowsers uthiwa imigqume ngu-2 i-president yami so akulamanzi akulakudla akulapetron vele konke nje yazi ku-black isedithi sikubongela ukuthi nje siyaphila nje kuphela otherwise okokuthi singathi sibili siwukhisimusi siye akuvakathelwana asihambanga emakhaya ngoba ngeviki abantu sivale imisebenzi sizaya emakhaya ipetroli bengekho ukuthi kuthele ezimoto ezihambe emakhaya amabhasi akhwela nge-100%. So yizinto ezisidanisayo zine so hayi sibongele ukuthi nje siyakuphila funa uhulumente angenele kakhulukazi xa ukhuluma ngentengo sikhangele ukuthi ama-inform akhwele angikwazi ukuthi ukuhamba njani uyathola ibule price ye-u s ibize kwale price ebon for instance i-inform yomntwana we-primary kade nge-u s $18 ngebhondi i-$76 which is really crazy ngakunanzelelo kwinto wangkhona bese sikhuluma ngezinye izinto ezinjangokuthi olacto yabo kudelibhodi kolapho bakhwelile from 50 cents ola longo besithenga se-$50 kodwa kesi $1.80 kwezindawo $2.20 so asikwazi ukuthi la isibuya nge-forex kumbinjani ngezinye izinto ezincane nyenezisazikhangela ukuthi ngama-local product but kukhwela kuze kukhwele sikusadelele ngingazi mpele isiweli I'm not an economist, but there's news into our prices are abnormal. So we need to see government in that in all of this.
Leyo balaleli bengxoxolo uNkosazana Magodonga Mahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni ehlukeneyo zize zazibonela ngawazo umumo okhona ekhaya ngekhefu lekhisimusi okunenga sikuzweni kuEzra Chisa Sibanda.
Bese ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kweleZimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlale eNkulumani kodwa ngisebenzela ngikhona phe South Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Ngithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone ukhisimusi ngayidlala emuli. Uma ngifika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami besithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba yefuel, ifuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi nguNkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama sinto zikwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla $2 kusasa $15 idifference angkhona vele ikhwela so iphezulu kakhulu. Akunzima shame Africa.
umnumzana Sipho Mawabeni wehle vela kule Britane yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi
chisa mina lokho ngifika on Thursday UK anyway njengoba ngilapha ekhaya lokho ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle le mgwaqo ngingabona emgwaqo from egwanda siya lekhezi kuyakhiwa bazama ukwenza ubungcono babo
omnumzana Nyoni kavumelani lo Mawabeni
mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe kumbi bethi zospenda Xmas time le family yami manje lapha kunzima la tuzakhona zadura ukutula nje ra drink
kukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnumzana David Ndlovu
iChristmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho into zonke ezikhwelile akula into enhle yonke into iyalayinela so sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe
kukhala wonke umuntu imali iyahlupha amafutha ezimoto akatholakali njalo intengo zikhuphuka njalo nje ikhisimusi kwabaningi ibiziqandela nje ngiyimele isitudio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Mumondia, isabopho isinanda mathe, sondela ntokazi, ungesabi ntombenhle, izikele ngaphelela, sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabi ikhatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, izikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo nxa ngikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami nyomuntu iyaphaphatheka. Sondela eduze khekhele inhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesi yasihlahla esilapha, niwengiyele umfula ukwembe ukwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando olukhulu iqome ngizinga nje liqonde ngakini
umangimbona yaphaphathela Comment on that?
Come on, 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 come on,
Niko mentombazana ngizi ngande ziye khona lekhaya ingoma emnandi ingoma kalikhwa okancube ngiqome ntombazana isidubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.